siyabonga ejonga lichona njani mthwakazi omuhle siyalambukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ka 4 ngonhlolanja 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Wala mugela emoyeni ngenjabulo nguntungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje Usiba lokhulu webhanga elikhulu lelizwe uthi umnotho weZimbabwe ubulawa ngabantu lamankampani afihla imali emabhanga akwamanye amazwe Idale lephalamende lihlaziya udaba lwababalisi abafundisa endaweni lapho abangazikhona ulimi lwabantwana Umfanekiso ophume kuphephandaba le The Chronicle ucunula abanengi abathi weyisa abesifazana besindebeleni baze bangena esitaladeni betshengisela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe iReserve Bank umnumzana John Mangochka uthi umnotho weZimbabwe ubulawa ngabantu lamankampani afaka izimali emabhanga akwamanye amazwe echiya aweZimbabwe. UMangochka wethule lawa mazwi eHarare namhla kumbiko wakhe ophathelane lezemali i-monetary policy. Umnumzana Mangochka uthi nyakenye uZulu ususe imali engange $684 million eZimbabwe eyisa emabhanga akwamanye amazwe kwathi amankampani wona asusa imali engange $1.2 billion elizweni. Lokhu ngokunye okubangela ukuthi umnotho weZimbabwe uqhubeke usadalala kutsho uMangochka. Ngalokho uthi kumele ilizwe livuselele umthethwandaba okhangelane lokuthonisa amacala aphathelane lokuchaphazwa kwemali. Wengeze wathi kudala kuqala nje kusasa umuntu oyabe efuna ukukhipha imali edlula i-$10,000 ebhanga kumele azise ibhanga kusalelanga ngaphambilini. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuthikera.
Kumele sidinge indlela ezokuthi umnotho wethu usebenze ukuthi silungise izinto lapha eZimbabwe hatshi ukuthenga phandle kwelizwe njengalokho esikwenzayo khathesi. Lokho kungenza ukuthi ezinye izimali zinakale lapha kodwa into ezinge-externalization nxa into ezepolitiki zingamanga kuhle abantu baye besaba ukuthi bagcine izimali zabo phakathi kwelizwe so kumele uhulumende abekwazi ukuthi into ezepolitics kumbe ezombangazo lazo zenza ukuthi abantu babesaba ukuthi nxa izimali zethu zingabanjwa lapha ngohulumende bazahluleka uzithola kumbe kungenzakala sibili ukuthi amadola wonke akukhonzeto ukuba ngama-yuan nokunye okusabisayo abantu sebene-experience yokuthi amazimdola abo kasatsho lutho khathesi so kumele uhulumende abuyise esingathi ngama-confidence boosting measures okuthi abantu babe neqiniso sibili ukuthi izimali zabo ngeke zathathwa ngohulumende kungela compensation.
Uthi njalo uMangochka kumele kusungulwe njalo imithethwandaba ekhangelane lokuchaphazwa kwemali esingathi ngama-economic crimes courts. Uthini wena ngaleli nyate?
Inyathelo lelo sike sakhuluma ngalo eminyakeni ezayo. Nxa lisakhumbula so kungenzakala sibele ukuthi linyathelo esingathi linyathelo elizaba lengqobela phambili kodwa abantu abachaphaza izimali abaningi bangakhona bakuma-parastatals angaboni uhulumende waseZimbabwe e-prepared ukuthi aphangise ukuthi athathe laba bantu abafake emthethwandaba ngoba ubunye uchaphaza wangkhona ku benefit izano PF athese
umnumzana Masimba kuchera ingcwethi kwezenotho sixoxela esesigodlweni iHarare. Iphephandaba leThe Chronicle namhla limise umsebenzi umdwebi walo okhangelane lokudweba imfanekiso ehlekisayo kumbe ama-cartoons ngemva kokuhlaselwa nguZulu phezu komfanekiso ophume ukhanya uhlambaza abesifazana veMathebeleland labeMidlands. Umfanekiso lo ubulabesifazana ababili abahle besedlula kubhakane elibhalwe ukuthi izikolo zeMidlands leMathebeleland yizo ezisemsileni nxa kukhangelwa ukuphumelela kwabafundi lonyaka. Omunye wabosisi laba obesithi komunye lanxa nje isigaba lezi zingaphumelelanga kwezemfundo kukhona lapho eziphumelela khona kwezinye indawo. Abanye bathi ababili laba babonakala njengamakhikhitha. Ngalokho umfanekiso weChronicle lo uveza abesifazana beMidlands leMathebeleland njengabantu abangelandaba lesikolo njalo abathengisa imizimba abangaziphathanga. Umhleli waleli phephandaba uxolisile kuZulu enkundleni yeTwitter wazisa ngokumiswa umsebenzi kukamadweba. Omunye wabasoli iphephandaba leli ngunkosazana Makoto Ngamahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWoza.
Ikhathuni le yasiyithakazelelanga kakhulu ngoba iyeyisa okokuqala, iyeyisa into eziningi. Okokuqala, iyeyisa abesifazana abemathebeleni labemigrants. Izobuya ithi abantu babesindebeleni labemigrants abafundanga. Izebuya iyeyise umuntu ongumama nje ibisiba yinhleyisa iyakhohlwa ukuthi khona abantwana bafeyila nje ngoba ikhathini lethu khona itshengisa ukuthi khona abantu kuphuma ukuthi iMathebeleland le migrants yikho lapha kufeyile khona abantu kakhulu ku-Olive impumela ye-Olive lesikhuluma ngayo. So imfikhipha begqoke izicebezana ezibambayo omama labo ababili behlekisana besithi kodwa noma sizwe sifeyila kodwa emacansini hayi singonumber one kuyasithi awuthathi umklomelo. So iyeyisa owesifazana ukuthi emathebeleni lemigrants kasifundanga esikwaziyo ngomacansini kuphela.
Like lakhulumisana laye yini umhleli waleli phephandaba?
Okhona ukuthi athi umhleli wethu ekhronika ebengabambi ifoni okhona nje ukuthi sizabona ukuthi senzeni amalanga nasa isha i-statement kumbe njengeoza siyekwenze siyekwade ngicela ukuthi le sizondo okungakanani khona ngale chronic bese sifuna ukuthi awu-out the whole day asikwazi noba sifihlela kodwa bengasifihlela kodwa njengeoza lezi nhlanganiso ezithukuthele kangaka sizabunekhasho ukuthi khona baya-apologize kumbe ba-explain ukuthi bakuthatha ngathi banikele ukufakazi because lapha sibona kanini i-constitution ezimbabwe ayikuvumeli ukuthi discriminate abantu kangaka and awuzicaphulayo kakhulukazi ukuthi abantu abethu bafeyila nje kungenxa yezemfundo ezingamanga kahle kungenxa yezemnotho ezingamanga kahle abafundi abantwana beseklasini bayaxoshwa kawubhadalanga behambe ngkhaya akula muntu osebenzayo amabhuku akayeneli ngakho ngiyakutshela ukuthi ngakhe sesixokisana ngemande nje ukuthi ona abantwana bebecomplaina bethi ngifunda esikolo lesi ngiyaphiwa ibhuku lo muntu ohlala injube mina ngihlala entumbane sile homework sishayisa ngo-5 kumele ngide ngiyenzile thatha so kumele ngikophele phansi kumbe ngimekele ayibhala omunye ayibhala ngilale ngihambe ubusuku kodwa i-cartoon le ikukhohliwe khonokho yabona ukuthi yenze inhlekisa ngamandebele nabantu be-Midlands nabesifazane zikhona izinto ezingaba yinhlekisa zikhona ngasenti ngabe yinhlekisa yes i-freedom of expression and i-freedom of speech ikhona but ngeke uye khuluma ngento ebulalayo emntwini ngoba lokho ubulala isizwe sasemathebeleni ubulala isizwe se-Midlands ngaphuza ithi igugula undi ngabantu abethu bengafundanga awusuze bayindawo.
Unkosazana Makoto Ngamahlangu isiphathamandla seWoza. Kunjalo nje amalunga edale lePhalamende avela eMathebeleleni namhla atshengise ukuthukuthela okukhulu edale ngababalisi athi bafundisa izikolo zeMathebeleleni bona bengalwazi ulimi olukhulunywa kulesi sigaba. Sixhume ilunga ledale unkosazana Thabita Khumalo wachasisa okunenge ngalolu daba.
Besibuza uminista wezikolo ukuthi kanti kungani emandebeleni siphiwa abaqambisi abangazi ulimi lethu. Izinto ngahamba kubo Matsawuti, abantu amatitsha ngikhona ngale abakhulumi ulimi olukhulunywa eMatsawuti. Futhi befuna ukwazi ukuthi kanti isizathu kuyini. Uminista uLokora wasazisa ukuthi kathesi uhulumende uzama ukufundisa amatitsha eGreat Zimbabwe ukuthi bazi ukukhuluma lezo ndimi ezithe esisekeleni sombuso. So zazise umbuzo khona kanti basichasisele ukuthi basitshela ukuthi eMatsawuti koBulawayo le Matinoti kakula matitsha angathathwa ukuthi ayefunda ulimi lethu njengoba vele sihlala nabo ngoba sifuna amatitsha azi amasiko ethu. Wasesithi yena angeke asiphendula, kumele simelele uminista odila ngezemfundo zaphezulu. So indaba ayitshiyilenga. So besifuna asichathisele ukuthi kanti nxa besithi kathesi sikhuluma nje kunamatitsha afundiswayo eGreat Zimbabwe iindimi zethu zonke ziyi-16 le-sign language kanti bazafundisa abantu amatitsha esiNdebele kutho ukuthi yini asila amatitsha esiNdebeleni yini.
Uthembisile ukubana bazalulungisisa lolu daba.
Hayi ukuthethe njengento njengelamsebenzi ngokuthi khona yena kungcono leyo mbuzo liyibuze uminista oyimfundo yaphezulu engxenye yena anganelisa ukuthi asiphendule. So vile themba ukuthi kule viki leyozayo kuzabe khona-ke lo minista asazise ukanti yena ovele uthini ngoba sibona abantwabethu sebefeyila ulimi labazali babo ngesizathu sokuthi baphiwa amatitsha abangazi lolo limi.
Likhulume njalo ngodaba lwendlala ezikolo lapha esisenza ukuthi abantwana bengayi esikolo ngoba belamba emakhaya. Lakhuluma njalo ngodaba lwendlala lolu elizweni lonke nje jikelele ukubana kumele lulungisiswe. Ungachasisa okune?
Sivuzile ukuthi kunjenje kulabantu abayi 1.8 million abafuna ukudla. So besifuna bakwazi ukuthi uhulumende usenzeni ukuthi abantu laba bathole ukudla. Deputy Minister uyakhekhatha wasitshela ukuthi khona yena hhayi kule mumbu osubuyile njalo umumbu lo usuholisha phakathi kwezulu. Kathe sibuze ukuthi bona laba abaholisayo umumbu ngoba sonke siyazi ukuthi yonke into ekahulumende eholiswayo iholiswa abantwini bezane. Laba abanye abantu abangasebezane abaze bakuthola sobakuhambisa njani. Wathi khona yena no uvele kuyaholiswa. So besinakwazi ukuthi uholiswa sikhathi bani njalo ngaphi.
Unkosazana Tabita Khumalo lilunga letale lephalamende engowebandla le-MDCT sixoxelaye eseHarare. Inhlanganiso inkokheli yenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa esitaladeni eNational Vendors Union of Zimbabwe itshengisele esitaladeni seHarare namhla ikhala ngokuthi amapolisa athatha impahla yabathengisayo kanye lokubahlawulisa imali yokufumbathisa. Kubika uMavis Gama.
Mavenda oye!
Oye!
Mavenda oye!
Oye!
Mavenda oye!
Oye!
Mavenda oye!
Oye!
Mavenda oye!
Lawo ngabalunga phose amachuma amahlanu awenkokheli yenavuzi abesenza amaslogan ngesikhathi befika eGumende Townhouse belencwadi yezikhalazo zabo bekhokhelwa ngumgcini sihlalo walenhlanganiso umnumzana Stan Zorwadza. UZorwadza uthi bafuna uphele umkhuba wamapholisa kamunicipala wokubahlukumeza ngendlela ezehlukeneyo ebathathela imali ngokubafumbathisa sikhathi sonke. Umnumzana Tinashe Sibanda ongomunye wabaphila ngokuthengisa izicathulo edolobheni leHarare ubekhona laye kulokhu kutshengisela ke sizwe ukuthi utheni.
Loko okubanjelwa izinto yamapolisa ecouncil sithi kakume ngoba kathesi imisebenzi ayikho, yikho ekusiphilisayo khonoko okuthengisayo. So kufanele babone labo ukuthi umumo womkhathi wokho kathesi ume kanjani ukwenzela ukuthi lathi siphile. Sazisebenza but imisebenzi seyaphela, akusela msebenzi. Abantwana baya esikolo sifuna okunye okunengeneyo ngoku ekhaya. Abazali babekhangele thina ukuthi sibanike imali khangele kunje. So khangelela umumo womkhathi awusemangakuhle ukuthi engxenye izulu ali akusela isokwile ndlala. So singaphila ngani nxa kungela ukuthi singathengisi? Thathela okuningi izicatho sezathathwa eziningi angazange yabisela.
USibanda wengezelele esithi ufisa umunicipala azihluzisise izikhalazo zabo ngoba ezinye izehlakalo sezike zafika endlebeni zenkokheli kamunicipala.
Kazisebenze kuhle ukuthi xa abone besithi noma izindawo zenozi ezithengisela khona kungcono ukuthi bathi sibhadale kusikona apho ngoba kathesi ungakhangela pho kuthiwa sisiye khona akula ngitsho amakhasima abo yangikhona ngale ungakhangela e-Coca-Cola akula ikhasima engabe ezothenga ungakhangela ngale e-Holding Bay akula futhi amakhasima abo akuthi azothenga sikhangele futhi phesheya ngale duzane ne-Showground akula futhi amakhasima azabo azothenga so thina silapha phakathi yiko khona kulama-customer.
Osaphethe isikhundla sikameya weHarare uCouncillor Wilton Janjazi nguye oyamukele incwadi yezikhalazo zabakade betshengisela laba. UJanjazi uthembisa ukuba bazahlala phansi njengomunicipala bahluzisise izikhalazo zabathengisa ezitaladeni laba ekubuyeni kukameya Bernard Manyenyeni emsebenzini ngomvulo okuvikezayo. Osaphethe uhlangothi lokukhulumisana lozulu kumunicipala umnumzana Michael Chideme uxwayisa abantu labo ukuba bengabovuma ukuhlawuliswa imali yesifumbathiso ngoba lokhu yikwephula umthetho. Wengezelele esithi babophanga babike kuziphatha amandla ziyamunicipala abenza lokhu hatshi kulindela ukuba umkhuba lo ufike kusibanga esibi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Ku Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela umkhuhlane wemvukuzane. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abazancintisa kukhetho lokudinga umongameli bekubandla lama-Democrats unkosikazi Hillary Clinton lomnumzana Bernie Sanders bebele ngxoxompikiswano izolo lapho kuphume khona umahluko wendlela abadi bazabusa ngayo nxa bengakhethwa. Isidumbu sesifundisa kwele Italy ebesidingwa kusukela ngenyanga edluleyo sitholakele ngaphandle kwesigodlo sakwele Gibhite iCairo. Ababalisi beZimbabwe abadinga umsebenzi kwele Botswana babhekane lobunzima bokuthola indawo ngesikhathi uhulumende weBotswana esekhangela ukuqhatsha izizalwane zelizwe lakhe. Kubika uMartin Ngwenya.
Ka-2015 uphele isikolo eziningi kwele Botswana sikhumula amatitshala avela kwamanye amazwe, iningi labo kungabavela eZimbabwe ukuqala kwa-2016. Akula mehluko ngoba abaqhashi bebikwa befuna incwadi enikeza imvume yokufundisa kwele Botswana, i-permission to teach, engatholwa kalula liningi. Abanye ababalisi ababalika eZimbabwe ngenxa yesimo sokuphuza ukuhola kanye lokulahlelwa imisebenzi bazithola bevalelwe ngaphandle ngoba amathuba okufundisa enciphile. Izikolo ezimele zodwa zibeke inani eliqondileyo labadinga imisebenzi okubalisa, kodwa incwadi zemvume yokufundisa asaphumka lula kurhulumente weBotswana. Umnumzana Ozias Mvundla uthi yena ubedinga umsebenzi wokubalisa wesikhatshana eBotswana engene ekuqaleni komnyaka, kodwa uthola kuligwadule. Uthi umgceke ukuthi iBotswana isikhanyele kunikeza abantu abayo amathuba.
Indaba ekhona yokuthi urhulumende ngani setshintshe imithetho njalo ngesimo selizwe ukuthi akula msebenzi labo abantu abakhabala msebenzi, sibona kungcono ukuthi abavela phandle kwelizwe ngangcono bebuyele ngakibo abone ukuthi uzasala eqhasha abantu abakhe njani.
Kukanti umnumzana Thamsanqa Malunga uthi yena ubephakathi kodwa ulahlekelwe ngumsebenzi ngoba engatholi imvume yokubalisa noma nje eqeqeshe okweneleyo.
Kunzima ukuthi uthole umsebenzi wokuba umbalisi ngapha, especially nxa uvele ekhaya kithi-ke eZimbabwe. Uthole ipermit yokuba umbalisi kovele kunzima, ngoba ababalisi beZimbabwe babagcile yonke izikolo lezi zangapha, ama-private schools.
UJoseph Ndlovu uthi wangumbalisi sekulahlelwe isithunzi ngenxa yendlela ababalisi abaphathwa ngayo. Uthi bazithola bephakathi kwelitshe lembokodo ekhaya kanye laphandle kwelizwe.
Ungakhangela if you compare ama-pay rates abo against i-poverty datum line, ungathola ukuthi bangaphansi kwe-poverty datum line as we speak. So ungabuye ukhathe further, kuzabanika uhlupho. Moreover, emazweni amaningi abasamukelwa kahle, uyathola ukuthi they are being turned back. So uhulumende onguye okufanele abaqhathe nxa esesenza le into, sibone ngani uletha ubunzima.
Uhulumende weBotswana uthi uzama amandla uthi anikeze imisebenzi yokubalisa ezandleni zabo abantwana beBotswana ngesikhathi ilwisana lokusilela kwemisebenzi. Uba ngutitshala eZimbabwe kusakhwabitheki ngesikhathi isimo sokusebenza siphansi bengatholi iholo ngesikhathi, kanti uhulumende uthembisa ukuquma iholo uma abantwana bengenzi kuhle emhlolisweni. NginguMartin Gwenya wendaba zeStudio 7 ngisabhulungu leBotswana.
Abebandla elibusayo elezano PF bayalwisana kuluthuli bebangisana izikhundla, abanye bexotshwa kubandla kuthi abanye ngabaxotshwa ezikhundleni zikahulumende. Amabandla aphikisayo lawo lokhu edabukene phakathi. Abantu makhaza bagcina sebezibuza ukuthi manje amabandla la kambe amele bona kumbe hatshi. Kambe bathembele kuliphi ibandla sibisibili? Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 oxoxela abalwela ilungelo labesifazana uNkosazana Febi Dube kanye lo nkosazana Julian Ngwenya onguye osungula lingxoxo.
Okukhona ukuthi abantu kathesi nxa abantu besilwa thina iphovo yithesi sesi disadvantage. Abantu kufanele ukuthi kube khona omunye umuntu ababambanayo, okufanele kube lokubambana. Kubele ayikhona ukuthi wonke umuntu ufuna ukubusa njengakathesi ukuthi bayasplitha, i-opposition yangkhona iyasplitha. At the end of the day, ama-votes agcine splitting. Kufanele sibe labantu ukuthi abantu bebe decided ukuthi hayi sifuna ubani asithungamele. Kufanele simsekele, sikube lama-proper structures. Ayikhona ukuthi wonke umuntu ufuna ukuba yi-head. Akusoze kwenzakale kakuhle, njalo abantu bengabe lobumgovu, yibugovu obukhona okutshengisa ukuthi abantu abasithakazeleli thi njengabantu. Bona bazikhangelela isikhwama sabo ngoba bafuna ukubenefit. So sifuna ukuthi kube labantu abale proper leadership.
Ngiyakukhangele abantu beZimbabwe, thina ngapha eZimbabwe bayayazi into abayifunayo. Inkinga ikuma-reform, imithetho yakhona ekhangela ukhetho yehlukayo. Ngoba kungazawine lethu umfunazi asozaphumelela. So yibo bunzima obukhona, kodwa abantu bayakwazi ukuthi bafunane. But inkinga idiba ngokuthi ikhangele omama, ngoba kade zikhangele indaba yendlala, bona baselandaba bayalwa. But ama-opposition parties siyakwazi ukuthi bakhona abaphinywayo abafuna ukusetshenziswa babhadale izimali, benza ngathi balebandla nabo, kodwa bengelalo. Bafuna ukudisturba nje amabandla abawazi ukuthi afunwa ngabantu. So lokhu sikukhangele, sibakhangele ngoba abavotayo eZimbabwe abaningi ngomama, nalabahluphekayo ngomama.
Kodwa phela omama bayavuma ukusetshenziswa ngabesilisa abamabandla abo ukuthi abantu bahluphane phakathi kwabo. Kwenziweni-ke ukuthi omama babambane kungakhathalekile ukuthi ngabebandla liphi?
Khona kuqakathekile ukuthi omama
ya asipheke uMangwenya sizwe.
Khona uqakathekile ukuthi omama bebe le decision eyokuthi bona bafuna ukuthi kasibambane nini. Kodwa khona lokho esikutsho ukuthi asikwanisi ukubambana, sonke sifuna ukuthi sibiselane phansi. Uyabona into ehlupha yena le uDube kathesi njengendlala, yonke into wonke umuntu kathesi uyadubeka. UDube lukungene konke umuntu. So yisikhathi sokuthi kufanele sibambane omama. Thina kufanele yithi vele omama yithi esibambe ilizwe, kufanele sibone ukuthi thina siyenzani, senze izinto ezibonakalayo. Kodwa omama thina singazwa kuthiwa namhla sesinika iswiti sesithiya sesi thaba kakhulu asikho decisive
uthini ke madube la ngalokho
yeah because hayo mama siyasetshenziswa lapha ngiyali
sizwe
uhlupho ukuthi thina singabayanga omama esikade esiningi so baba ngabuya le mali uyavula ukuthi ayisebenzise ngoba ngiyabe ngifuna imali but ukuthi sikhangele ngapi siyakwazi njengathi thina ngapha ezimbabwe vele siyakwazi umuntu wonke uyakwazi ngoba ngaze kuyinwe lo esiwufunayo asoze aphumelele ngoba labana abayibo abakhangela ama-election abasoze bathiphe impumele yiyo bona bathipha abakufunayo ngoba abamfunayo nguyise kambe shiwa ngingathi mina ngifuna isikhundla ngithi abantu abamibangihambisele ilokuzeni iprocess yonke wena ungaphumelela yini awusoze uphumelele kuyabe kuphuma mina kokuphela kokuphela indlela abantu bezimbabwe bayikhangele ngoba akusela muntu ongeladubo sonke silenhlupho abantu lapha ezindlini ngama-stress imali ayisekho imikhuhlane siminengi indlala ngapha ibhakile ngayimali ingekho abantwana bafuna ukufunda kula mali so wonke umuntu uyahlupheka lapha ezimbabwe uhlupho zilikhangele laba bama-parties siyabazi ukuthi ngobani esibafunayo thina
Unkosazana Phoebe Dube lo nkosazana Julian Ngwenya balwela amalungelo abesifazana. Bebexoxa ecingweni lo Praxedis Jeremiah we Studio 7. Sifike emaphethelweni komlindi yagcina isikhathi kasisavuma ukuba nasiqhubeke sisonke zihlobo zami kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutsika uthi umnotho weZimbabwe ubulawa ngabantu lamankampani abafihla imali emabhanga akwamanye amazwe. Idale lePhalamende lihlaziya udaba lwababalisi abafundisa endaweni lapho abangazi khona ulimi olukhulunywa ngabantwana. Njalo iphephandaba leThe Chronicle limise umsebenzi umadweba walo ngemva kokuba edwebe icartoon esole kakhulu ngabantu abanengi. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Libe lobusuku obuhle.